sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi akekho ozaxotshwa kumakhansili abikwa ebexotshiswe esikhundleni ngumnumzana Sengezo Tshabangu.
Sithethe ethuba lanamhlanje ukubana siphe abantu update kule ncwadi ezibhodayo ku-intanethi ezikhuluma ukuthi i-TPC silikola abantu abangu-16 amakhanseli uzulu wonke bekwazi. Siyasile through our press conference ukuthi akula muntu we-TPC okhithiweyo, njalo akula muntu ozakhithwa nguTshabangu.
Bawugqibe namhlanje umhlangano wabasakhulayo abalamabhizimusi asacathulayo owamalanga amabili obuqoqwe isigodlo semeli weMelika eZimbabwe weZimbabwe Exchange Alumni Program.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ofuze kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi.
Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi akekho ozaxotshwa kumakhansila angamachumi phosa ayisikhombisa 66 ababikwa sebexotshiswe ezikhundleni ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Tshabangu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC umnumzana Gift Ostalos Siziva emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center eHarare lamhla. Usiziva uthi akula kansela ozachiya umsebenzi kulabo abalotshwe encwadini kaTshabangu ozithi nguye unobhala we-TPC.
Sithethe ethuba lanamhlanje ukubana siphe abantu update kule ncwadi ezibhodayo ku-intanethi ezikhuluma ukuthi i-TPC silikola abantu abangu-16 amakhanseli. Okokuqala sifuna uzulu wonke bekwazi. Siyasile through our press conference ukuthi akula muntu we-TPC okhithiweyo, njalo akula muntu ozakhithwa nguTshabangu, ngoba uTshabangu simhambise hayi kodwa Zimbabwe where iparty ye-TPC i-applicant uTshabangu ngenew responder sibatshela e-high court ukuthi lo uzithi ngu-sector general ngaso sector general we-TPC ngoba thina position yona leyo eka-sector general. So indaba leyo izangena high court emalangeni azayo.
Ukhuthaza uZulu Siziva ukuthi angaze azinaka lezo ncwadi ezibhoda enkundleni zokuxhumana ezebulenjini.
Kungakakhulunywa i-decision ye-high court, i-local government ministry le-parliament ayikwanisi uku-acta encwadini ezivela kutshaba ngoba indaba naleyo isemakhoti ezibhawu. So abantu abahlaliseke besuthiseke bebekwazi ukubana konke lokhu yiplani yezanu-PF yokubana ikhithiwe ibandla labantu. Asibeni lethemba siye phambili, we are going to defend our party. Yebo, kuzaba nzima kube mnyama, kodwa that is the struggle. Kulokhu nzima kuyahlupheka, kodwa abantu fanele bekwazi ukuthi thina njengokukhokhelwe TPC iparty silayo siyibambile ngoba iparty yabantu. Iparty izagcinwa ngabantu be-Citizens Coalition for Change.
Isikhulumeli sikaTshabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi ukungahlonitshwa kwakhe ezindabeni bembiza ngokuthi uzibiza ukuba ungunobhala webandla yena evele enguye unobhala uqobo kwenza kube nzima kuye ukuthi akhulume ngalolu daba.
Indaba le ihambile enkantolo, i-judgment iphumile isabathalele edlulileyo, wayiwina ke le case. Manje angazi ke ukuthi angahlonitshwa kangaka abizwe kuthiwa lo ozibiza, noma indaba isihambe e-court, i-court yafika yamgeza ukuthi hayi abakwazi ukuthi ba-reverse into ayenzileyo eyenza nge-office lokuba ngunobhala jikelelo sabambili. Ibuhlungu ngele ndaba kuye ukuthi athi ngapha elezitha zakhe political le media kumele ukuthi ngabe neutral.
UPhugeni uthi okukhulunywa nguSiziva phezu kodaba lolu kuyinto ayikhuluma ngoba engazi umthetho.
Akulanto ezostopha, kodwa ngiyazwisisa ke ukuthi baningi abantu abangawazi umthetho lokuthi usebenza kanjani. Kodwa mangingamnikeza advice, ngiyazi ukuthi baningi amebhaba ommeli ababa advisor, kodwa mina ngothi lalizwa oluncane ngilalo ngolomthetho. Ngokomthetho ngabuya gijima kaya enkantolo ethi kulento enje nje siyenza ke noma ezoyenzakala. Ngicela ke limise udaba lolu luqale ludlule.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho, umnumzana Masimba Manyanya, ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Residence Forum Zimbabwe, ufanisa uChabangu njengomntwana okholisa ukudlalisa udaka.
He's someone who is coming to really create chaos where we think we're going towards a certain solution. If Chabangu was very serious about his motives, he would not have attacked the very center of people's hopes in this country.
Ngumuntu oza ukuzodala umonakalo ngempela. Ngesikhathi sicabanga ukuthi sesibheke esixazululweni esithize, ngabe uChabangu bezimisele ngezinhloso zakhe, ngabe akashaselanga amathemba abantu kuleli.
Lo msakazo awusanelisanga ukuzwa imibono yebandla leZANU-PF njengoba umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Farai Marapira, ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo, locingo lwakhe lungasatshelwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abasakhulayo abanamabhizimusi asacathulayo abakade besemhlanganeni wamalanga amabili obuqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe oweZimbabwe Exchange Alumni Program bakhala ngobunzima abahlangana labo obokufinyelela inkundla zebulenjini zokuqhuba amabhizimusi abo. Bathi njalo lokhu kuphazamisa imizamo yabo yozokuzithuthukisa. Ontanga laba bancedwa ukusungula lokulolonga lawa mabhizimusi phansi kwenhlelo zeMelika ezokuthuthukisa intsha labesifazana abasemazweni asathuthukayo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Umhlangano lo oqale izolo waphela namuhla ubuphethe ingxoxo ezigoqela ezamabhizimusi kanye lokuzinakekela enkundleni zokuxhumana ezinjenge X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. Omunye osakhulayo okhala ngemithetho yeselizweni ephazamisa imizamo yabontanga nguCraig Ntuliki owenhlanganiso ye-Youth Emancipation.
That is why you have to approach bona laba bantu bakagovernment and liaise with them ukuthi kube le youth initiative, whereby this initiative isho ukuthi bona ama-youth entrepreneurs, they pay low taxes, or at times when the business is just kicking in, they don't pay them at all. And we approach the government ukubana those same youths abaqala ama-youth businesses, they are also allowed to import their equipment duty-free.
Unkosikazi Matlatsi Ndlovu okunhlanganiso ye-Hustlers Summit uthi bayancengisa ebhizimusini labo lokunceda abanye osomabhizimusi ukuthi bethuthuke.
Sonke siyavuma ukuthi hayi kunzima, kodwa hayi siyancenga. Siyancenganqena ukuthi sebone ukuthi lathi siyayenza okuncane lathi sincedise lapho esikwanisa khona. Singabe singekho lapho esingakwazi ukuthi sincedise ngakho konke, but lapho esikwanisa khona ukunceda, hayi siyancenga.
Kodwa umphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zabatsha, umnumzana Thino Machakaire, uthi uhulumende ukuqakathekisa imizamo yabontanga njalo uzayenza konke okusemandleni akhe ukuqeda izikhalazo zabo. Kusenjalo kube lesikhathi emhlanganweni lo wokuxoxisana ngokuzinakekela kwalabo abalwela ilungelo loluntu enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Omunye walabo abakade bekhokhela lingxoxo, umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze abantu bethole ulwazi kusetshenziswa ubulembu obe-internet.
Masi access to information ngamalungelo abantu okufanele bebe lawo, so kuqakathekile ukubana kuqala siprotekte nokuncedisa abantu ukubana bethole ithuba lokubana bengene ku-internet. Ngiwakhangela emaphandleni abantu babala internet, so kufanele ukuthi uhulumende ebe-compute ukumeka sure wonke umuntu weZimbabwe ule access to the internet. Kwesibili indaba yokuregulatwa-ke indaba yedatha ukubana abantu bekwanisa ukuthenga-ke idatha. Okwesithathu yikubhalwa kwemithetho esithi legislative agenda, okubhalwa kwemithetho eprojekthi abantu. Awufanelanga ukuthi umuntu engakhuluma something kwi-internet esaba ukuthi kusasa uzabotshwa. So i-freedom of speech ibuya ne-freedom after speech.
Usibongumusa Ncube, omunye laye owathola ithuba lokungena kunhlelo zeMelika, uxwayisa uzulu ukuthi azivikele nxa esebenzisa ubulembu be-internet.
Nxa usebenzisa i-internet, usebenzisa i-social media, kuqakathekile ukuthi ubone ukuthi une-password. Password eqinileyo, usebenzise ama-number, usebenzise namaletha ukuhlanganise konke ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ozakwazi ukuhack i-account yakho. Kuqakathekile njalo ukuthi njalo nje ukutshintsha i-password yakho. Okunye futhi yikuthi singathandi ukusebenzisa i-public Wi-Fi le-free. Ngiyawusathandi izinto zamahhala, asithandi ukuhlana le mali. Kodwa kwezinye izikhathi kuyakwanisa ukuthi abantu bekuhikhe bethathe i-information e-private ngokuthi wena ugcine sewuloga into i-public Wi-Fi.
Omunye walabo ababona ngezobudlelwane lozulu esigodlweni seMelika lapha eZimbabwe, unkosikazi Becker Achanepa, uthi balesiqiniseko sokuthi umhlangano wabawuqoqileyo ongowakuqala lokhu basungulayo inhlelo lezi uncede bonke abaphatheke kuwo.
We know that there are a lot of alumni doing incredible things.
Siyakwazi ukuthi baningi abangena kunhlelo zethu zokufundiswa asebelayo imisebenzi etshiyeneyo. Injongo yethu bekuyukuthi sibabuthanise ndawonye babe lobudlelwano obungaphakamisa imizamo yabo abayenzayo. Esilethemba lokuthi ilakho ubaphakamisa lokuphakamisa ilizwe njalo.
Umbuthano weZimbabwe Exchange Alumni Summit ugqitshwe namuhla eHarare, lapho abasakhulayo abangene kuwo betshayela ihlombe uhulumende weMelika ngokubatholisa amathuba okuzithuthukisa ngolwazi, amacebo lokunye, njalo bathembise ukuyafundisa, ukucebisa lokuncedisa abanye abasakhulayo emangweni lapho abadabuka khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe namhlanje bamanyene lezinye ezigoqela iMisa Zimbabwe, Frederick Newman Foundation, le International Media Support, besethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwendaba eZimbabwe. Lolu cwaningo luveze ukuba kusukela nyakenye kuze kube manje lumsebenzi ubhekane lobunzima bokuncindezelwa kokwethula kwemibiko. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi ucwaningo lubavule amehlo kulokho okumele kulungisiswe.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi okuzwe kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi. Sibebele umkhankaso omkhulu lapha besikhuluma khona lentatheli izindaba, abancane labadala bonke sibona ukuthi sibonisane ukuthi senze kanjani ngendaba yokuthathela indaba esikuthi ngama-ethics, the state of media eZimbabwe. Kube le-discussion enhle kakhulu. Abantu babuke imbono yabo ukuthi ngatshintshwa njani. Umcimbi womuhle kabi.
Umqondisi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi ukhathazekile ngentatheli izindaba eziqila uZulu.
Hayi, siyalwamukela. Kodwa okungizwisa ubuhlungu ukuthi ngizwa kuthiwa intatheli izindaba zithatha imali kumasosi labantu abaphume emsakazweni lemanyusipepeni. Ngemva kwalokhu sokuzwa khonokhu, sizazama ukuthi lathi senze eyethu i-research around the state of corruption in Zimbabwe's media.
Umongameli webandla ele-Labour Economist and African Democrats uLinda Masarira obekhona kulumkhosi wokwethulwa kwempumela yalolu cwaningo uthi abasuthiseke ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo ngokukhutshwa kwemibiko ezweni.
Linda Tsungirai Masarira, President of Labour Economists and African Democrats. Imidia yethu ayibhale kuhle indaba zilabo mama phakathi, kumele imidia yethu iguquke.
Umabhalane weZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi impumela yocwaningo izenza bazinuke amakhwapha njengentatheli izindaba.
Sijabule kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi sizinuke amakhwapha njengentatheli izindaba, ukuthi kuyini okufanele ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili kungela mpazamo, kanye lokuthi thina singaziphatha njani. kanjani lapho siqhuba umsebenzi okwenza ukuthi sizwe sakheke.
Isikhulumi samapolisa ezweni iZimbabwe Republic Police uAssistant Commissioner Paul Nyathi usola ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni.
Lama journalists sibamba nisonke, siyazi ukuthi ama journalists nabe besebenza, thina we will be saying bale watchdog role. Njalo umsebenzi awawenza kumele siwunanze, hatshi ukuthi sihlale siqabana kumbe sitshaya ama journalists nxa besebenza.
Umkhosi wokwethulwa kwempumela yocwaningo lokuziphatha kwentatheli izindaba ungenwe izintatheli izindaba abaqeqeshi bentatheli izindaba ingatsha zikahulumende ezilobudlelwano lentatheli izindaba okugoqela amabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwalonyaka luveze ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kanye lokuphanjaniswa ngezombusazwe ezikhona ezweni okudala ukungaphumi kuhle kwemibiko. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili isingene kunyanga yesibili. Impi le iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo kanye lokungenisa usizo esihlengeni seGaza. Impi le ilakho ukuphazamisa inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana le-Israel kanye lamanye amazwe asebenzelana lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ngumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Umnotho weZimbabwe weyame endaweni eziningi okugoqela ubudlelwano lamanye amazwe aphetsheya. Yepha amanye amazwe aphetsheya lawo alobudlelwano namazwe alobudlelwano le-Israel. Ngakho-ke sakhayela nika umzekeliso oseduze. Ilizwe lase-South Africa elinye lamazwe esidlelana lawo kakhulu ngokwezomnotho. Kukathi layo ilobudlelwano obukhulu lamazwe athintane nangcelezelane lasebenzelana lamazwe nalawamazwe ase-Israel nelizwe lase-Israel. Ngakho-ke ngezinye indlela akusithinti directly, kuyasithinta nje ngenxa yokuthi labo esidlelana nabo nabo bavele bathintekile ngokwenzakala ngalo, ngoba kuphazamisa ukuhamba kuhle kwezimpahla thathi disruption i-supply chain.
Ezinye inhlangothi zikahulumende kumbe ezeZimbabwe ezingakhangelana lobunzima ngenxa yalimpi yiziphi?
Ngingafanisela ugatsha lwezimo engathi yisho fasinaso ngathinta njalo ugatsha lwezemutho, ngoba siyazi ibutho lethu lithola ezinye zezikhathi zokuncediswa ekuboleni ubuthunywa bamabutho wethu kuvelela izweni lase-Israel. Akho inxa yokuthi lisaphathekile phakathi kwe-NPA kuyanciphisa amathuba okubana ilizwe lithole impahla ezinjengalezo okufuna kuphazamisa ukuthutha kwehlelo zikahulumende lapho kuyingatsha lezi-NPA.
Kulokuphazamiseka komnotho kumbe phazamisa kakhulu abantu nje abantukazana nxa sikhangela limpi?
Hayi, nxa sikhangela abantukazana asikhangelelanga abathinta kakhulu, ngoba kuvele kuvikelekile ngokuhulumende kuye lobudlelwano kakhulu lamazwe lana. Ngakho-ke ufakile ezinye ihlelo zezabona ugatha lwezama-industries umphathintambo wayo sitsho ukubana sokuvulekele ukuthi abantu bazingenisele i-fertilizer bazingenisele lokunye okuncedisayo. Kunanzeleleke obana kungabe kulokuthinteka kwezomnotho nxa yokuphazamiseka lokhu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kule mibiko esebulenjini ethi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala webandla le-TCCC useqothise njalo amanye amakhansila umsebenzi. Lokhu kuza kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kanye lamanye njalo amakansila osekwenze ukuthi kuhlelo ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Khalipane Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-TCC waxotshiswa ephalamende ngumnumzana Chabangu. Oqala lingxoxo ngumnumzana Phugeni.
Kulawa ma-recalls ongibuza wona owabonela ku-social media, ngithumela ke umlayezo kuye kwaku-Chabangu ukuthi akangazise ukuthi ngempela phela yikhona okwenzakeleyo noma yinto nje social media njalo umakho okwenzakeleyo akwazi ukuthi angazise ukuthi lokhu kwenzakaleyo nhlalo lokhu kwenzakenhlalo kubanga ukuthi izizathu sezitshintshile. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesonto wenze i-interview nofowethu Ezra Chizosana. UThisa wambuza ukuthi usazoqhubeka ngama-records wathi-ke ngizoqhubeka ngawo.
Baba Sibanda, likubona njani lokho?
Umhlonitshwa uPhugeni umsulwa nangokutsho kwakhe uyatsho ukuthi kala sizathu asazi ukuthi abantu abaxotshwayo baxotshelwane. Laba ke ukuthiwa khona ba-impozwa, angikwazi ukuthi ngabanjani ukuthiwa ba-impozwa ngoba thi nami nanku ngiphandle ukutsho ukuthi nga-impozwa kumbe ngangi-impozwa ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi lapha sihlangana nezigani esezihambe zahlala phansi zavumelana ne-ZANU-P F ngoba kuvele kuyazakala ukuthi iZANU-PF yona ngokwayo kayifuni bandla eliphikisayo eliqinileyo. Bese bethola ke phakathina kwaleyo opposition kulabanye abazimiseleyo ukuthi hayi sikhona ukulincedisa ukubulala into yomphakathi.
Sibanda uthi hayi abantu omalabo laba ngabantu abahlala bengabantu ababhazukayo njalo bengabantu abafuna ukuthi babulale i-opposition. Uvumelana laye yini lapho?
Vele into yayenziwe kokulawayo i-leadership yethu ukuthi yayimbi. Sengizwa kabakhwetha bakuthi hayi into le ibotisa ukuthi iphi. Kuqale kuthiwa kunabantu abayimpoziweyo ukulawa. Ngempela iqale ngaleyo nje. Ngiwuphendule umbuzo wakho ngithi okwezanu ukuthi ngithi ubaba uChabangu usebenza lezaya kuyabe kunzima ukuthi mina ngikukhonfeme lokho. Esengingakukhonfema maybe ngilokho engikubone kukhulunywa namhlanje ukuthi kuthiwe kule leadership ye-TCC ephezulu elwayo abalwela izikhundla abazama ukufixana over izikhundla. Lokho ngicabanga ngingakukhonfema ngoba nami kukhona esengikubona ukuthi hawu masizokhupha abantu aba-impoziweyo bese sehluleka ukuthi laba babe yibo ababephethe indawo bangene uhamba njani.
Baba Phugeni, kuko konke lokho kwenzakalayo ngubani ophathiswa ngokwenziwa licele lakho koChabangu laphana?
Well at least mina into engiyijabulelayo ukuthi angithi bonke labade bekhutshiwe bakwazile ukubhalisa ubuhlungu-ke ngoba kutho ukuthi sokuzomela ukuthi kubuye kusebenze ezinye izimali. Kodwa njengoba bekwazile ukubhalisa sesizotemba-ke ukuthi abantu bazosebenza nzima ukuthi kuphindwe kubuyelwe. Bese kuyakhulunyiswana, bakhulumisane indaba le yenze njani ingaphindi yenzakala.
Ye baba Sibanda, lingafuna ukumphendula yini laphana ubaba uPhugeni?
Umbuzo wakhe wokugcina uyabona yiwo ozatshengisela ukuthi lento abahamba beyikhuluma beyitshela abantu ukuthi hayi kwayimpuswa kulezinto ezingahambanga kuhle ngamanga. Iqiniso elikhona laba ngabantu abasebenza neZANU-P F befuna ukuthi bethathe imali, bethathe ibandla, then bona bese besuta for 5 years after that hayi akula ndaba. Leyi kasonto yabantu.
Cela ukuthi ubaba uPhugeni asiphe amazwi akhe okugcina laphana.
Ibuhlungu lento leyi emsakazi kakhulukazi ngoba isiyenze i-fight e-real yaba weak eyoku-impozwa kwabantu abangasiyo bakithi ezigabeni zakithi.
Siyabonga baba uPhugeni, akuyigqibe laphana baba Sibanda.
Ngingayigqiba nje ngokwazisa uMahlabezulu ikakhulu eMathebeleleni ukuthi singasetshenziswa abantu abadinga ukudla kwabo hatshi ukudinga ama-interest abantu beMathebeleleni.
laba bantu asibaqalisi ukubabona namhlanje. Sike sababona abanengi babo ngingabaqamba ngamabizo osengizochaba angophulu alabanye abadala mhlawumbe ngeke ngabaqamba namhlanje. Akade besithi nga uPresident Chamisa ethe wabuya ukuzosebenzela eMathebeleland uthole nanguyana sebemungamekele bamuthi buya sizehlangana behlangana emalojini behlangana emahoteleni besiyadinga ukuthi bethi kuPresident Chamisa asicela usinike uzibane kuma laphana abe ngu-MP uzibanaye kuma laphana abe ngu-MP.
Ube ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-TCC owaxotshiswa ePhalamende ngumnumzana Chabangu. Lo mnumzana Khalipheni Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu bexoxa le-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi zikhathazekile kakhulu kulandela isimemezelo sikahulumende we-South Africa esohlelo lokuhlola wonke amabhizimusi aqhutshwa ngabantu bokuza kanye lokududulwa kwabaselizweni ngongekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-South Africa.
Ukwethuka, ukwesaba nokusola kwabeZimbabwe laba kulandela umhlangano oqhutshwela ugatsha lwendaba zasekhaya, ugatsha lwezemisebenzi, ugatsha lwezindlu, omeya bamadolobho wonke elizweni, lenkokheli zomdabu kukhulunywa ngenhlelo zokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni lokuhlolwa kwamabhizinisi wonke abantu bokuza. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Khumbuzo Ntshavheni uthi dale la uphathintambo lemukela izinqumo ezethulwe emhlanganweni lo kulandela ukufa kwabantwana okucatshangelwa ukuthi kubangelwe yikudla abakuthenge emavinkilini aqhutshwa ngabantu bokuza emalokishini.
That focus on curbing effects of illegal immigration.
Lolu hlelo lusose ukususa abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukuhlola amabhizimusi abo nokuvala lawo angela lungelo lokusebenza.
There will be immediate inspections.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lance Mlilo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans Foundation uthi bakhathazeke kakhulu ngaleli nyathelo.
Asivumelani nakho konke lokhu okwenzakalayo, especially abantu abaseZimbabwe yibo esicabanga ukuthi yibo abazothwala ubunzima ngemva kwakho konke lokhu okwenzakalayo. I-ANC eyiwephethe ayibe yiyo efanele ukuthi azi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu baseZimbabwe bebe kule ndawo, then kulungiswa kulokho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Lea uthi kuphika umqondo ukuthi kungani kunxwanelwa amabhizimusi ezizalwane ze-Afrika.
Thina sikubona kuyinhlekisa kakhulu ukuthi umuntu ethi esuke elizweni lakibo wangatshali imali elizweni lakibo, wakhetha ukuthi ezotshala imali elizweni lakho, ubuse umlalela uhamba umguduza ungathi kuthiwa uyenza icala. Indaba yamaphepha is just a smoke screen. Indaba egijinyiswayo indaba yokuthi njengoba kulama elections next year, i-government ye-South Africa, especially governing party, i-ANC, ibonakala engathi ibhizi ixotsha abantu bangaphandle.
Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi uMangoye uyasola ngezizathu zaleli nyathelo likahulumente njengoba sekule nqwaba eminyaka amavinkili la abantu bokuza ekhona kodwa zingekho izehlakalo zokufa nokugula kwezingane okukhanya sekubhahile lamalanga. Kodwa ngilunga lenhlanganiso ye-Operation Dudula eSoweto uNkosazana Nelimokhetsi uthi abahambe abokuza laba ngoba abakuthengisayo uzaqeda abantu ababo.
No, abekho right la majuice lawo. Ya, and ayabulala. And ana acid mawuchukuza ukuthi uyishintsha ure ne isiya likwe. Beka wethola khosala likwe beka mgara skupisa ten. So it's not good.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Vuyani Hlazo umsungulu wenhlanganiso ye Women in Diaspora Association uthi nxa kuyindaba yamaphepha kungekho kunye emuva kohlelo.
Sibonge uThusa Khumalo osiphelo ludaba eseSouth Africa. Kulaptop namhlanje lingasikhohlwa luyalandela uhlelo asiyihluzeni bomama lapho ukhangela ukuxotshiswa kwamalunga e-TCC kudalela ePhalamende kanye lasemakhansilini. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube.